Abebutho laba bebesendaweni ezithiyeneyo ezigoqela eNtebe kuliviki bencedisana labezempilakahle kuhlelo lokuhlaba izakhamizi minyaka yonke lapho sokunanzwa usuku lwabezemvikela. Abebutho baphatheka kumsebenzi ethiyeneyo lapho abancedisa khona abantu ngendlela ezithiyeneyo. Lo nyaka bakhethe ukuthi baphathe uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni ye-COVID-19 njalo kuleviki bebesentebe lapho behlaba izakhamiza kulindawo zona ezingela kliniki eduzane. Isakhamuzi seNtebe umnumzana Collins Banda ngomunye wabahlatshwa ejekiseni izolo.
Luhlelo oluhle sibili labantu abaliphethe ngabantu abaziphethe kuhle asisolanga lutho. Kuphela nje kuyabe kufanele ukuthi nxa kunje so uhlelo luzathiwa roll out information ibe iyehamba phambili abantu bachasiselwe kabanzi ukuthi uhlelo lungani luzaqhutshwa njani ukuze abantu bangabi lokwesaba. Sinanzelela ukuthi nxa kungamasotsha abanye abantu bagcine besesaba ukuthi abantu besibuthweni.
Ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi lolu hlelo lusize kakhulu abagugileyo.
Ababuya abantu babuya sibili okokuthi wayasukumangala ukuthi abantu bebengaphi. So ngibone ngathi ikakhulu kunceda ozalukazi lalaba abanye ezimalini zokuhamba lakhona lapho ukuthi abantu nxa sokubuyela phana sokulula kakhulu ngoba angithi bahamba ngenyawo kuzancedisa kakhulu ekutheni abantu bavikeleke.
Unkosikazi Saziso Khumalo sevokola eyinsiza South njalo eleminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu lasikhombisa 57 uthi lanxa bekwamukela okwenziwa libutho balokhu behamba imanga emide ukuyahlatshwa khona athi kuzadala ukuthi abanye bengahlabi.
Sikhatshana kakhulu nama vaccination centers, sivaccinate eAvoca nearest clinic. So mina kuthangi I had to walk more than 14 kilometers. Ngisiye eAvoca kwangikhona ukuthi ngiye vaccinate i-first dose yami. Abanye abakavaccinate.
Inani lasebebule ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni liqonge ngokuphindwe kabili lengxenye ekhulwini i-250% unyanga kaNtulikazi. Ekuqhamukeni kwe-COVID-19 nyakenye kusiya kupheleni kukanhlangula bebengamathumi amathathu lane asebethethwe yilo mkhuhlane kodwa unyanga kaNtulikazi kuphela kubhubhe abantu abangamathumi ayisishiyagalombili lanhlanu 85 kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha walo mkhuhlane we-Delta variant. Kusenjalo izakhamizi emangweni wesizeze leMagwe eGwana North sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele ngemva kokuba esinye isihambi sihlangane lesilwane emgwaqweni othukwe Gwanda usiya eMagwe kuthanga ebusuku. Umnumzana Vusa Ndlovu usilandisela lokho akubonileyo.
Abahlala eMagwe ungadlula eKonongwe Land Freedom izolo kungibone isilwane esisikazi sikhosa emgwaqweni bona ngale ndlela leyana nanzelela igcine lezifuyo zenu nxa usiya eMagwe siqonde esandleni sokudla khangela intaba le enkulu kuthiwa ngusizezi intaba yangikhona.
Lo nyaka ngoNhlolanja eLushongwe phansi kweMagwe lo muntu wabulawa imvubu layo egcina izingelo yabulawa ngabogatsha olubona ngezendle abezimparks. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.